Ade sikutshela uZulu waseZimbabwe namhla ukuthi i-statement esakhulunywa ngoMadzori ayisiso esikhitshwe ephepheni Herald namuhla. Abazwisisanga ukuthi uMadzori ubezama ukuthini, bakubeka bona ngendlela abafuna ukuzwisisa ngayo, bezama ukugcona uMadzori ukuze akhanye ungathi ngumuntu ofuna ukubangela udlakela elizweni leZimbabwe. Mazwi akhulume semarawundira aso mazwi okubangela udlakela, ube kukhuluma kakhulu eqondene lezaba ukuthi ukhetho oluzayo impumela yalo ifuze ihlonitshwe, njalo oyabe enqobile kulelo khetho nxa lo free and fair avunyelwe ukubumba uhulumende omutsha weZimbabwe.
Bengabe bekuthethe nga?
Angazi ukuthi lokhu bakuthatha ngapi. Into akhulume ngayo njalo into ekhulunywe ngayo igcizelelwa kakhulu yiparty ngumkhulumeli wethu webandla leMDC ubaba uDouglas Monzura, ikuthi MDC ayisozihlale ibeke izandla phansi uma ukhetho luphumela sithi iMDC yenqobileyo, ngeke sivumele iZANU PF ukuthi yenze lokho ekwenze ngo-2008 ukuthi MDC yanqoba, kodwa iZANU PF yale ukuletha intambo zembuso kuloya benqobile.
Uqala kwathiwa wakhuluma amazwi awethu kumongameli Robert Mugabe, ukungani bemqophile kumbe la amazwi ayamphunyuka?
Hayi, amazwi awamphunyuki. Uyazi ukuthi even ebhore noma kwayo ngolebhora, lokhu kutshengisa ukuthi uMadzori bayabona umsebenzi omkhulu owenzayo ekhokhela ontanga baseZimbabwe. Bayisaba ukuthi engayekelwe belokhu ekhokhela abantu ontanga baseZimbabwe, uzabakhaliphisa baregiste bavote iZANU PF ichayipana. Besikhankasa kuhle, but njengoba ubona khonokho ukuthi uMadzori sebegconwa ngento abangazikhulumanga, iZDC yaphambili ngokugcona icandidate yethu uMorgan Tsvangirai lamanye amacandidates ethu, lokungami eqinisweni, lokungavumeli amanye amabandla ukuthi lawo athole i-coverage. Zonke lezi zinto ezikholona ngazo kakhulu sisiya kulelo khetho.